Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 12 kuzibandlela 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Elena, the captor is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than a dollar US per year.
Kubotshwe abanye njalo abasolwa ababili phezu kodlakela oluqhamuke eMurewa North lapho okutshaywe khona okhulu labogogo. Abangamalunga e-Triple C ngabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezano PF.
UZulu jikelele kazange wathintwa abantu abakonsultwanga ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa kabazange baboniswa.
I-Human Rights Watch ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka osanda kwedlula oka-2022. Kuqhele kwafika kuzinga elesabekayo. Kukhangelelwe ukuba lokuxokozela ePhalamende kusasa lapho kuzahlaziywa khona inhlolisiso yogwalo lwePreliminary Delimitation Report. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubotshwe abanye njalo abasolwa ababili phezu kodaba lodlakela oluqhamuke eMurewa North ngempela sonto lapho okutshaywe khona kakubi okhulu labogogo abangamalunga ebandla leTriple C ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezano PF. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla eveza ukuthi ababili laba nguPaul Kachigu oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lane 34 kanye loDignity Nadzo yena oleminyaka engamashumi amathathu lanye 31. Ngolwesibili kubotshwe umsolwa wakuqala uNeva Chimutashu oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 phezu kwaloludlakela. Unyathi uthi amapholisa alokhe ephenya edinga abanye abaphatheka kulolu dlame. Ngenyanga kaMfumfu umeli wakobulawayo edalela ePhalamende uNkosikazi Jasmine Tofa laye utshaywe kakubi lamanye amalunga eTriple C esigabeni seyinsiza eMathebelele North lapho ababekhankasela khona ibandla labo bedinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections kodwa akuzange kwabotshwa muntu. Kwaba lodlakela olwaluqondiswe njalo kwabe-Triple C ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF ngesikhathi esifanayo. Ematobo lakho akuzange kwabotshwa muntu. Ugeina Gumede Saidi wa Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seTriple C uMnumzana Gift Ostalosi Siziva ngokubotshwa kwabasolwa ababili labanamuhla phezu kodlakela lweMurewa.
Sithole lathi ke umlayezo otshengisela ukubana ke kulabantu ababotshwe mayelana ke le ndaba yedlamelwa kayenzakala eMurewa. Into esiyikhangeleleyo njalo esizayi-emphasize njengebandla kubana ke abantu abayenza udlame lodlakela lokuhlukumeza abantu ngabantu abayazakalayo, njalo ke amapholisa ke ayifanele enze konke ke ungaphandla kwamandla abo ngenxa yokubana bale mandate ukubana bemekeshwa abantu kubonke laba ke babanjwa kulandelwe umthetho. So sikhangelele ukubana ke thina yes angenza ke interfere loku investigations zabo kodwa ke silomlando ukumeka sure ukuthi kuyalandelwa umthetho njalo ke abantu babanjwa ikakhulu ke ama perpetrators ngoba ayazakala not just ngabantu ke abe TRPC kodwa ke ngabantu bonke abahlala ke emrewa jikelele bangabantu abayazakala so sikhangilele ukubana sibone ukubana ke elakusasa liphuma kuyabo kubanjwe abantu baphi njalo ke sikhangilele ukubana ke akube lolwazi kubana abantu laba ke ngabantu ke ababe yenza kuphi ngesikhathi sinqa ukubana konke ku documented and amapolisa alomlando ukubana konke lokhu kuyazakala nguZulu
iNews Hawks newspaper ibilipha umlando wokuthi belifihla bonaba ababetshayiwe belingafunda abantu bakhulume labo bona abantu abadala abatshaye emrewa North
sikhulumekele ntathele izindaba mayelana ke lokubonakala kwabantu ke abalimalayo ngenxa yokubana liyakwazi ke ngokwenza kwethu isikhathini zonke kubana ke into yokuqala nxa abantu ke belinyaziwe kubana belatshwe nxa sebelatshiwe abathole i-counseling bethole i-counseling nxa kubana silomlando njengebandla ukubana sincedise ke kuloo msebenzi nxa siqeda khonoku ke kubalulekile ukuthi abantu beyazakale kubana ke bale njongo ziphi njalo kuyazakala ukubana ke abantu laba abangama-victim ke balakho ukukhululeka ukukhuluma le ntale zindaba okungasiwo ke emsebenzi wethu thina ke njengebandla ngenxa yokubana elethi umlando njengebandla kubana sikhulume la lokhu esinjengoba libona lanamhlanje asikakhiphi ke amapikitsha esiwathethiwe silabo ngenxa yokubana abanye babeke lezi zathu zabo so ke omunye lo munye ulwelungelo lokubana evume ukukhuluma ke laba ntathe zindaba labangafuniyo ke kusebantwini njalo ke sikwanisa ke thina ukubana sinike abantu ke abalesifiso sokubana bekhulume labo kubana bekhulume labo ngesikhathi ke ababevumelani labo ngenxa yokubana lowo ngama-individual freedoms abantu ngamalungelo abo bona njengama-individuals ukubana bekhulume le ntatheli zindaba ngenxa yokubana ke lokhu kasiyomlando wethu thina njengenhlanganiso
umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRPC ubexoxa lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka osanda kwedlula kuqhele kwafika kuzinga elesabekayo. Kugwalo elwethu lenamuhla oluveza isimo samalungelo emazweni omhlaba ngo-2022. Inhlanganiso le ithe uhulumende wethu le imithetho emibi kakhulu ngenjongo yokuthathela abantu amalungelo abo. Imithetho le igoqela we Cyber and Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Act. I-Human Rights Watch ithi njalo abantu abasola umbuso weZANU-PF bebebotshwa nje mahlayana nyakenye kanti njalo ithi abezomvikela abayibo abasetshenziswa ukuhlukuluza uZulu esikhathini esiningi kababotshwa. Ugwalo lolu luza ngesikhathi uZulu weZimbabwe ethukuthele phezu kokutshaywa kwamalunga e-TRPC ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli beZANU-PF eMurewa North. Isikhulume iziphathamandla zikahulumende ezibalisa umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa kanye lomphathi Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kabaphendulanga imibuzo esibathumele yona ngalolu daba. Kodwa bahlezi bekulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Umbiko wesibili ongamangaziyo ngoba bona ngokwabo abantu beZimbabwe kokuqala bayakubona njalo bayakuphila ukwephulwa kwamalungelo abo. Ma kade ukhangele insukwana ezilutshwane ezedlileyo kubonakale amavidiyo abafana abancane ingane ezincane bephakamisa ingodo benswazi betshaya abantu abadala amakhehla alama-70s bebalalise phansi bebatshaya ngendlela okwakutshaywa ngayo abantu ngesikhathi se-Gubrawind genocide ngendlela okwakutshaywa abantu ngesikhathi se-colonialism njalo ngendlela okutshaywa khona abantu emazweni asezimpini obuliwa khona obubulawana khona ngakho incwadi le ephumile efakaza lokho ayifakazanga ulutho olutsha, ifakaza ulutho oluyinhlala yenza ebantwini beZimbabwe. Okungazakaliyo yukuthi i-Afrika ithini, umhlaba jikelele uthini ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu beZimbabwe, okuyisimanga okucishe kufanane lendlela okuhlukunyezwa ngayo amalungelo abantu khona le-North Korea lakamanye amazwe esiwabalayo ezincwadini esiwabona lakubotelevision. Ukuhlukunyezwa kwamalungelo elizweni leZimbabwe kuyinto okumele sibili kube yi-international state of disaster, ukuthi umhlaba wonke ukubheke ukuthi ungalungiswa kanjani, ngoba kwehla kusiya phambili akubi ngcono.
Lo nyaka ubona sisiba njani isimo samalungelo eZimbabwe ikakhulu sikhangela ukhetho?
Okuphambili kuyesabeka baba, ngoba enkethweni ezedlulileyo sibonile ukuthi laba abaphethe intambo zombuso bebesebenzisa udlame lokugwelegwele, i-force and fraud, ukuthi bahluthune amandla, bahluthune lombusa kahle ezandleni zabantu beZimbabwe. Ngakho akula tshengiselo kumbe isibonasakaliso ukuthi ngalolu khetho luzayo kuzoba ngcono. Okukhona yikuthi sesaba ukuthi kungabuya kuphindwe kaningi lokho okujayele ukwenzeka, ukuthi abantu bayabulawa, imizi yabo iyatshiswa, bayatshaywa, omama bayadlengula, lazo zonke izinto ezenziwa ngabahlukumezi nxa besethusela behlukumeza bezenzela abantu.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ekwele South Africa. Kukhangelelwe ukuba lokuxokozela okukhulu edale lePhalamende kusasa ngesikhathi kusethulwa impumela yenhlolisiso enziwe yikomiti yedale leli ebihlolisisa ugwalo lwePreliminary Delimitation Report oluveza imingcele yezigaba ezintsha zokuvota eZimbabwe. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, olilunga le-CCC ePhalamende njalo ongomunye wabahlolisise ugwalo lolu olwethulelwe idale lePhalamende ngeviki ephelileyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa, uthi amabandla aphikisayo akhathazwa ikuswelakala kogwalo lwabavoti olwasetshenziswa ekudwebeni imingcele emitsha yama-constituencies kanye lama-wards. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba labanye bakhe kulikomishini ngoba bebengadobhi omakhalekhukhwini babo. Kulesizalwane seZimbabwe esithi ugwalo lwe-delimitation report lolu lwalotshwa nguChikumba lomsekeli wakhe hatshi osikomishi bonke be-ZEC. Ufuna ukuba kumiswe ukuhlolisisa ukuze kulungiswe konke acabangela ukuthi kwephula isisekelo sombuso weZimbabwe, i-Constitution. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Sibanda ngalolu daba umnumzana Prince Dubeko Sibanda lo kuza kwenzakala kusasa edale lePhalamende.
UMaduku wabhalela uSpeaker wePhalamend ekhuluma ngalokho ayekhuluma ngakho, ngaba lethuba yokubona ukuthi incwadi yakhona sibisibili yaba khona because babefake ikopi kuchairman we-ad hoc committee enhlala kiyo. Yikho kuphela engikwaziyo ngalolo daba, angeke ngatsho okuningi, angazi lutho ukuthi kwinosokwenzakele ukuthi uSpeaker semphendulile kumbe kamphendulanga, njalo angikwazi.
Yes, so lina liqhubekela phambili njalo lizakwenelisa yini ukufaka udaba lolu ePhalamende kusasa?
I-committee siqedile umsebenzi wayo, i-ad hoc committee siqedile umsebenzi wayo, besicubungula i-report yethu esiyayitabla kusasa kumadale awePhalamende omabili ngo 9:30 ekuseni ngolwesihlanu kusasa ku-National Assembly. I-committee yabe isiyapresent isiyatabla ilukuzeni i-report yayo ngo 9:45 e-Senate i-report njalo iyabisenza iyabithepla i-report yayo. So kusasa i-report iyabisikhona phambi kwe-parliament usiyafika ngabo 11 emini.
Awusincobe indlela kulani phakathi?
Hayi, okukhona phakathi ngama-recommendations awenziwe yi-committee ukuthi izekhi ngabe iyakhangelisisa okunye okubonwe yi-committee ukuthi mhlawumbe kayilandelanga umthetho we-constitution yaseZimbabwe.
Ukuthi lingayiphosela kanjani?
Asivunyelwa ngomthetho ukuthi siyiphosele kanjani. Ngomthetho sivunyelwa ukuthi sitsho kuphela esiyabe sikubonile ukuthi ngabe ilandele lokhu lalokhuya. Bese sibisela ke kumongameli welizwe ukuthi thina njengephaliyamende esikubonayo ukuthi kufuze ukuthi kwenziwe yilokhu lalokhu lalokhu. Laye ke nxa kuyukuthi elokwakhe eyafuna ukukufaka uzafaka okwakhe, and then ke konke bese kusiya kuzekhi. Izekhi ke yiyo ezahlala phansi ibisibona ukuthi ama recommendations wona la uyawathatha kumbe kayiwathathi. Isinqumo esiyabe sithethwe izekhi kuyaba yiyo i-final decision eyabe iyakwenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ube ungaqhubekeli phambili.
Singabona amabandla aphikisayo ephikisana lakho yini elifake khonapho lini elisithi khona kunje kunje kunje?
Okuningi kwakhona hamboni ukuthi khona kungaba lokuphikisana. Engubonayo nje kuphela okuyakuba lokuphikisana yikuthi i-committee ayisathathanga isinqumo yesokuthi itsho ukuthi i-report ibuyile phambi kwayo i-committee, kodwa akayizange i-report leyo ibuye iphelekezelwa i-voters roll eyasetshenziswayo. Okutsho ukuthi khona khathesi inombolo zonke ezikhulunywa laphana ukuthi abantu ababerejista ukuvota mhlaka 30 May 2022 bangaka, akula muntu olobufakazi bokuthi liqiniso sibisibile ukuthi yinombolo yabantu eyayikhona. Osokusitsho ukuthi khona le nombolo zonke ezisetshenziswayo kuyafana nokuthi bethe emathebeni North kule 370,000 registered voters. Akula muntu ongapha ubufakazi ethi yebo liqiniso ngoba i-voters roll yakhona kayibonakalanga. So yikho kuphela mbona ngani nje okuyakwenza ukuthi kube lokuba lokuphikisana, kodwa ama-recommendations amaningi mbona ngani bekulokuvumelana.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ulilunga lebandla le-Triple C njalo ukukomiti yedale lephalamende ehlolisisa i-preliminary delimitation report. Sixoxela eseharare. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezano PF.
Kutsho ukuthi kona kulento engahambi kuhle kubhodi le ezekhi. And ngakho ke nxa kunjalo kusafuze ubana umongameli akukhangelisise njengoba nje uLovo Maduku igqweda esilazi sonke libhalile libhalela uSpeaker of Parliament likhuluma ngodaba lolu. Nxa kunjalo kuyabe sokutshengisela ukubana izeki ngokwayo sokumele ithukululwe kubunjwe kutsha, ngoba into zonke kumele zenzakale zilandela umthetho okhona.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezano PF ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Uzulu uxwayiswa ukuba aqhubeke eqakathekisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 njengoba ungaziwa lapho ongavuka khona ngolaka njengalokho osokusenzakala kwele China okwamanje. Abezempilakahle bathi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane lo wenza ngani uyadeda kancane kodwa uphinde uvuke ngamandla, njalo okungenzeka ukuthi uyabe ulokhe ukhona ebantwini kodwa bona bengasavezi izibonelo zawo. Kubika uMavis Gama.
Lesi sixwayiso siza ngesikhathi beqhubeka besanda abatholakala belegciwane le-COVID-19 kumaviki ambalwa edluleyo nxa sekuqathaniswa lasesikhathini sangemuva. Siza njalo ngemva kwemibiko yokuqhamuka komunye umhlobo njalo we-COVID-19 kwele China osuthethe imiphefumulo yabanengi kulelo lizwe osekubikwa usubonakele lakomakhelwane kwele South Africa. Abezempila kahle bathi kungalesi sizathu ke abantu kumele bazinakekele kulomkhuhlane baqhubeke belandela iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle umhlaba wonke eye World Health Organization lezabekwa nguhulumende. Udokotela Michael Vere isiphathamandla esibona ngezokuqhamuka kwemikhuhlane ethelelanwa lula kumunicipal weHarare ulandisa kabanzi ngalokho.
The Omicron variant is highly contagious. More than the other variants that
umhlobo we Omicron uthelelana lula kakhulu ukwedlula eminye imihlobo esike sabalayo okufana lowe Delta. Okumele sizinakekele kakhulu phakathi kwezakhiwo, abantu kumele bazi ukuthi kuqakathekile ukuzilandela lezo ziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Umnumzana Dumisani Chabangu laye oyisiphathamandla kwezempila kahle uyakugcizelela lokho.
Abantu kabaqhubeke belokhu bezinanza bezivikela. Ukuhamba kwabantu lokhu kusho ukuthi abantu bayahlangana balakho ukuthi beyibambe njalo i-COVID-19 ekwenzeni amabhizinesi abo.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Solomon Muleya uthi uqakathekile ukuba uZulu azinakekele kulomkhuhlane lanxa usunganeno.
Lami senginanzelele ukuthi abantu lapha eZimbabwe asalandeli imithetho ye-COVID-19 enjengokufaka ama-mask, kusanitizer, lokuchiya i-distance leyo 1 meter, 2 meter ukuze i-COVID ingaspread. Kodwa into ekhona ukuthi i-COVID isesekhona njalo ilokhu ibulala abantu. So mina i-advice yami ngeyokuthi abantu thina masi singalibali ukuthi sesekhona lento njalo sithathela amanyathelo afunakalayo njengoba ngisanda kwabalisa.
Unkosazana Pretty Lunga ngosakhulayo laye oqonqosela ngokuqakatheka kokuqhubeka zilandelwa isiqondiso zokuzivikela kulomkhuhlane.
Abantu kumele behlale begqokile ama-mask ngoba umkhuhlane lolo awukapheli. I-COVID lekungakapheli ngokuthi thina njengabantu njengentsha sesisuke sawuthatha ngenye indlela.
Lanxa kungani kunzima ukuzilondoloza lezo ziqondiso ngoba sekutshisa, umnumzana Kenneth Mlilo yena uthi mabangakhohlwa abantu okwenzakala esikhathini sangemuva ukuthi ungavuka njalo lomkhuhlane njengalokho osekusenzakala kwele China.
Lawo manamba azwakale China akhona ukuthi angafika ngapha, kodwa ngoba okwayenzakali ngapha kusuka kube nzima ukuthi labo abantu bakhanye be-enforce imithetho ye-COVID le kanye lokutshisa lokhu uhamba ugqoke imaski kusuka kube nzima. Kodwa nxa abantu bengena lapho kungani ngama-public places lapho yabo kuhlangana khona labantu kuya kube kuhle ungagqoka imaski yakho uzivikele.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke abezempilakahle baveze ukuba abedlula kancane amachumi ayisitshiyagalombili 84 batholakale belegciwane le-COVID-19 ekutshoneni kwelanga layizolo. Oyedwa wabo walahlekelwa ngumphefumulo. Ngolwesibili bebefika phose amachumi ayisithupha 57 abatholakale belalo lanxa engekho olahlekelwe ngumphefumulo. Owangomvulo umbiko wona uveze ukuba bebefika amachumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belawo, ababili babo balahlekelwa ngumphefumulo. Abezempilakahle babika njalo ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 260,674 asebetholakale belegciwane le-COVID-19. Abedlula kancinyane amakhulu amabili lanhlanu 254,343 kungabasindekiwo abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5,643 sekungabalahlekelwa ngumphefumulo selokhu waqhamukayo eZimbabwe lomkhuhlane ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abinhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-TCC ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF eMrewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa iZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethu le imbiko zisola kakhulu lolu dlakela zisithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala ku-video betshaya ogogo labokhulu be-TCC. Sixhume umkhokeli webandla le-Nationalist Alliance Party oncedise kukhetho luka-2018 njalo olilunga le-Polat. Umnumzana Divine Mhambi lo mkhokeli webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma. Umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Into yodlakela njengoba nje singamaphathi abancane siyayibona ikhona sizini siyayibona lakithi iyenzeka selokuthi ngezinye indlela abayenzi njengalokhu abakwenza ku-CCC kube kobani bani kodwa bayenza ngenye indlela yokuthi nawe uzogcina vele ungumuntu wenzani owesabayo njengathi mina ngihambahamba lapha ngeviki ezikileyo ngihlanganenzele nabafana nje abasakhulayo ngigqoke isikipa sami seduma abafana laba ngisenze ngibadlula nje bangikhangela kubi impela bangikhangele kubi ngendlela engayithandanga right ngahamba nje ibanganyana ngithethe ngiphambili omunye wadobi lithi wangathi uyaphosa omunye wamalisa so yindlela yena leyo yokwenzani yokhethisela amaphathi amancane.
Ubaba Mhambi, lani lihlangana lazo yini izehlakalo zodlakela esizibonayo?
Thina njengebandla asikahlangani nodlakela kodwa-ke kuyinto lathi esithathayo ukuthi siyabona lezi zithombe siyazwa lokhu lalokhu lapha nalaphaya ukuthi kulodlakela elizweni lethu. Umbono wethu njengebandla ukuthi ipolitiki zelizweleli lijulile kakhulu okokuthi zifuna ukuthi abantu benandelele indlela yokuphathana lokukhulumisana nxasi sithi thina ekenizweni sifuna ukukhipha into ye-violence ngoba kulula ukuthi siphonge ukuthathela indaba leyo from the surface or from the top sesithi i-violence laphana i-violence laphana kwenzakala lokhu singazamanga ukuzama ukudingisisa kanti vele sifutshwa yinto bani ngoba mbona ngani sizama uku-addressa only the symptoms rather than the root cause of i-violence kodwa-ke akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza into abantu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo lokuninzi okuningi okunjalo kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi kahlekahle imbangela ye-political violence leyi.
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili silungiselele kakhulu njalo sibhizi. Ngizalo ubaba lo wePolat esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe, kube akuladlakela, akuladlame, yinto zona lezo. So yena njengomuntu okuPolat vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wajabonke. Ngakho-ke thina abeduma sidlakela silulungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana naye asinandaba ukuthi uyenzeni singabantu beZimbabwe sonke nxa ekhona umuntu othi yena mina kumele kube nguye nje kuphela othandwa ngabantu nekumele kube nguye ovotelwa ngabantu siyamtshela ukuthi a-a lapha uyenza iphutha ngoba iZimbabwe ngeyethu sonke kumele sivotele lathi ngakho-ke lo ukudlakela soqondana naye mathupha. I-violence kumele inqambe vele ishakaze kungalelo violence kungalelo kudlakela eZimbabwe asilukhulu sesingabantu abakhulileyo thina eZimbabwe 43 years of democracy ulokuphila nge-violence nxa kungala violence awuwini yindlela yena leyo.
Baba Mhambi, uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuPolat kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libize umhlangano njengamalunga akuPolat njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolu? Lapho sizwe uDivine Mhambi ongumkhokheli webandla leNationalist Alliance Party exoxa lo baba oweduma uGetshengendlovu kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo.